sazange sirecognize ukuthi uwinile uyakwazi ukuthi ama elections la atshontshwa MVC yewine ama elections ngayi ngakuyenza khona ukuthi uhlale baqotha yikho ke uyabe tshenisa ku dictator bakhe uyabe setshenisa ukuthi lokwana umgabo beyikho khona laye uyikho khona mhlawumbe ungaphezulu
kodwa ke phela abantu bezanu people bathi banqoba ukhetho njengoba nje le constitutional court yatsho njalo so lokho likhulumayo bathi ayisikho othani umongameli ngwesephakathi
akula into abantu bezana abangayikhuluma nxa benqobile sibe sizabona umkhono mutshintsha sibe sizobona osomabhizinisi abavela kwamanye amazwe bebuya bezoinvesta eZimbabwe but ngoba abantu iqiniso bayalazi yikho bona ilizwe linje
kodwa ke ubona nzani po kuyabheda ngani konke khonokhu nje lokho lixotshwa ejalo lephalamende kusiya njalo
akulo ukuthi kuyaphetha ngani kuyabe kutshenisela how undemocratic izano is kuyabe kutshenisela ukuthi izano ilocuko olunganani emati lokuthi nguntando kayiphikiswa ngundlangamandla
kodwa ke lina pho liyabe lidonisa lisiya ngaphi
hayi sizama ukubabonisa ukuthi babekwazi ukuthi abawinanga ama-elections babusa abantu ngenkani ukuthi lanini lanini lizwe leli liyazakala ukuthi libuswa ngenkani sifuna inkokeli ezikhethwa ngabantu kuhle kungela budlwangudlwangu nxa ubulalele even amatestimony amakomishini ona lawa antu bazwile ababesetshenziswa yizano ojimkunaka ukuthi babewariga njani ama-election